lamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngotungamile inkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Salibonani bathandeka benkosi. Sihlangane njalo njengemihla yonke lapho esihlangana khona kuhlelo lolu olumsakazweni oluthi vuselela umoya. Sibonge ke lesikhathi esisiphiwayo ukubana sibe ndawonye, ngoba kuqakathekile ukuthi ungenzelwa okuhle lawe ubonge. Siyawubonga lo msakazo we-Studio 7 labasakazi bawo abasinika ithuba lokubana sikhatshana lakhatshana, sikude sendane ezitshiyeneyo, kodwa kwalesi sikhathi siba ndawonye sivuselelana imoya yethu. Namhlanje sizabala njalo encwadini kaMateyu isahluko sesithupha. Sizabala indima sisukela kweshumi lanye siye kuma endimini eshumi nantathu. Kufundeka kanje: usiphe namhla isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelele amacala ethu njengalokhu nathi sibathethelela abanecala kithi. 13. Ungasingenise ekulingweni, kodwa usikhulule kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nenkazimulo kuze kube phakade. Amen. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, lapha la ngamazwi aphuma emlonyeni kaJesu nxa ethi, lapha usiphe namhlanje ukudla kwethu kwemihla ngemihla. UJesu uthi abantu nxa behlezi kusukela emndenini kusiya ngaphandle kumele bathole ukudla okweneleyo, ngoba ukudla yikho okuqinisa impilo yomuntu. Uthi yasiceleni ukuthi sithole okokuqinisa imizimba yethu insuku ngensuku, uNkulunkulu asiphe ukudla kwemihla ngemihla. Ngakho uthi thina esikhona emagumeni lapho esihlala khona kumele sinakekele labo abakhona ukuze bathole isinkwa semihla ngemihla. Nxa ithi isinkwa kakho, isinkwa lesi esivela emabheka lesi, hayi utsho ukudla, ingabe yikuphi. Thina esiselela imuli zethu, esenelisa ukuselela imuli zethu laphakathi kwesimo esinzima njengalesi ilizwe eledlula kuso, kasizameni ukuthi simbeke uNkulunkulu phambi kwethu ukuthi imuli zethu, imindeni yethu, omakhelwane bethu bangalambi. UNkulunkulu asinike indlela zokwenza amacebo aqondileyo ukuthi sithole ukudla kwemihla nemihla. Siyacela ke sikhumbuzana njalo, imali esizitholayo ingabe yini esithola esiphilisayo, singalibali ukudingela abemndeni yethu okokudla imihla ngemihla. UNkulunkulu engumsizi wethu. Siyake sibone abanye bayazuza okuncane okungasindisa imphefumulo yemuli zabo, kodwa khona okuncane bakuchaphaze, bakugide, bakujayize. Uyefica abantwana inqweqwe zomlomo zomele, imlomo imhlophe nke, kodwa lowo owenelisa ukuthi angabadobhela okuncinyane ukuthi bathole ukudla kwemihla ngemihla, imali akade busisiwe ngayo ukuthi ayenze ngendlela eziqondileyo abe seyichaphaza nje. Lowo lalowo olendlela yokunikeza imuli yakhe okokudla imihla ngemihla, kakhuleke uNkulunkulu ukuthi amsize, ngobana kulicala kubi, kungaba yisono ukuyekela umndeni wakho ubulawa indlala, wena usenelisa ukuthi batholele okuncinyane. Asikhulekeni. Baba Thixo ngcwele, siyabonga umusa wakho, sinikeke amandla okubana sizamele imuli zethu isinkwa semihla ngemihla. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekulohlelo vuselela umoya selomfundisi Thandeko Sintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.